Lokhu kuvele emhlanganweni obuqoqwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela e-Crisis in Zimbabwe Coalition, the National Youth Development Trust lezinye ezimbalwa. Izakhamuzi zikhulume kabanzi ngobandlululo kanye lobugwelegwele obubulala umhlubulo weMandebeleni, bethi kufanele uhulumende achaze ukuthi abantu abaphiwa inyanga ezintathu ukubuyisela imali abayisusa elizweni besiyayigcina ngaphandle kwelizwe ngobani njalo balethe malini. Ekhuluma emhlanganweni lo, umqondisi wenhlelo zenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, uNkosikazi Sibonokuhle Ncube, uthi uZulu ufisa ukuthi uhulumende ahloniphe isisekelo sombuso, kungakhethwa amasela abotshwayo, njalo kubotshwe ikakhulu amasela atshontsha imali lempahla eningi, hathi okuncane njengalokhu okwenzakalayo.
Kulesifiso sokuthi uma impelampela uhulumende eqinisile ukuthi ubugwelegwele kabufuni uyananzela ukuthi bulimaza njani impila kahle yoluntu lweZimbabwe, sicela ukuthi ayibambe iconstitution aqinise kube yikuthi umthetho ubanjwa njengomthetho. Ukubotshwa kwabantu abalobugwelegwele, especially grand corruption, ingabi lenketha yabeshaza.
Umqoqi wenhlelo ze-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uthi injongo yomhlangano lo ngeyokuthi izizalwane zeZimbabwe zenelise ukukhuluma imbono yazo mayelana lobugwelegwele phambi kweziphathamandla zikahulumende ukuze kuthathwe amanyathelo athizwe ngabo.
I-meeting le esenza namhla koBulawayo is one of the yokuqala siyenze e-RR. I think i-reason why sesidecide ukwenza ama-meetings lawa yokuthi sibona abantu becomplaina ukuthi uhulumende lo omutsha ubopha abantu abanye uyabashiya. Impesha ababotshwayo bangikhona ngabe faction leya neyakhithwayo kamgabe yayiyi-G40. So sokule wari yokuthi manga sithi sifuna ukukhipha i-corruption, then i-corruption yangkhona kumele ibe spread across all sectors and also include almost everyone.
UZulu usola kakhulu ukubotshwa kwamalunga ohlangothi olulodwa olwe-G40 kuZANU-PF olwalusekela uNkosikazi Grace Mugabe, kungela ngitsho oyedwa ohlangothi lwe-Lacoste olwalusekela uMnangagwa. Imele iStudio 7, ngiboBulawayo, ngingubathabile Masuku.